Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olambulela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhla ka 14 kuZibandlela 2025 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje
sithi kube umbuso ukuthi lento beniyithanda indaba smoke out niyenzile kuba ubuninzi abantu ababantu baswelekile emgodini ukuthi abathunywanga bazikenele ayibalulekanga kodwa impilo yomuntu iyahlangulwa xa ungumuntu xa uyinkokheli
imdeni lesihlobo zabojekeja osokulezinyanga besemgodini wegolide eStilfontein kwele South Africa namuhla ziphoselana aqatha labaphathe intambo ababili bakahulumende walelo lizwe.
Gama figures kade ngiwanika la ma teachers they were very low kwamanye ama schools like iJocholo ukuthi akona abantwana befika kuphela ekuseni ukuthi hamba nini liyothatha ama school fees.
Izikolo zivuliwe lamuhla kulabantwana abaningi abangenelisanga ukufunda ngoba abazali babo bengabhadala imali yezifundo lezo. IParliament yeMelika namhla iqale ukuvevinya abantu abakhethwe ngumnumzana Donald Trump ukuba ngabaphathe intambo bakahulumende wakhe phambilini kokuqala kwakhe umsebenzi ngomvulo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kona lo msakazo. Imdeni lezihlobo zabojekeja osokulezinyanga besemgodini wegolide eStilfontein kwele South Africa lamhla ziphoselane aqatha labaphathe intambo ababili bakahulumende ababezobona ukuhlengwa kwabojekeja laba. Imdeni yethesa uhulumende umlando wokwekela ukuhlenga kusese lesikhathi ojekeja abacatshangelwa ukuba balikhulu abafele emgodini lo okwenjiwa igolide. Uthuso Khumalo usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Lo yomsindo lengcwaba ngxoza evuke ngesikhathi umphathi ntambo ogada lwezemigodi umnumzana Gwede Mantashe kanye logada lwezamapholisa umnumzana Senzo Mchunu bezama ukukhulumisana lezimuli ebezilinde ukuhlengwa kwehlobo zazo labangane. Ngemva kwemfanekiso ethulwe izolo ebitshengisa izidumbu ezifika ikhulu zabotshekeja asebefele kulo mgodi, imuli lezithi uhulumende nguye ubangele imfa yalaba bantu ngokwehluleka ukubahlenga kusaselesikhathi. Unkosazana Zinzi Tom olomfowabo olokhu ephansi emgodini uthi kwazisa ubuhlungu ukuthi uhulumende wekele abanye balabotshekeja baze bafa esala ukubahlenga kanti futhi bebencitshwa lokudla.
Ifu yayisivile bangahambi silizwe lokuthi they are criminals. Bakhumbula ukuthi egqibeleni before I'm a criminal njengomuntu. Ngezingekho apha, even these thousands that have been spent, I don't think ngezizafikela kule zinga. Ngebe bakhuphile, then bababambe.
Ukhokhela lezimuli kumaqhinga okuhlengwa kwabotshekesha laba, umnumzana Johannes Qankase, uthe abalazo esikhathi sokukhulumisana labaphathi intambo laba.
Kodwa sithi kube umbuso ukuthi lento beniyithanda indaba smoke out niyenzile kuba ubuninzi abantu babantu baswelekile emgodini ukuthi abathunywanga bazikenele ayibalulekanga kodwa impilo yomuntu iyahlangulwa xa ungumuntu xa uyinkokheli uyazi ukuthi umuntu ngumuntu ngabantu ingakhathalisekanga indaba yokuthi basuka kuwaphamazwe ekugqibeleni ngabantu bafana nathi ngabantu begazi nenyama.
Kodwa ke uMantashe walile ukuthi imfa yabanye babotshekesha laba ibangelwe uhulumende.
If you go and steal gold
ungangena emgodini usiyantshontsha igolide ngeke uthi kulo muntu olomlando nxa usufike wafela khona umlando ngowakho lalo okuthumileyo.
Usenjalo uhlelo lokuhlengwa kwabotshekesha luqhubekela phambili selokhu luqalile izolo kusiyajaya ihola lesihlanu ntambama namuhla bese kuhlengwe abaphilayo abaphose befike ikhulu 91 kwakhitshwa lezidumbu ezilula amathumi amane 43. Inhlelo zokuhlengwa bezilokhu ziqhubeka ngesikhathi sisiya emoyeni. Uhulumende uthi iningi labaphuma emgodini laba yizalwane zeZimbabwe lezeMozambique. Abahlengi bathi kuzathatha insuku ezilithumi ukuthi baphethe lolu hlelo Sicede lapho bese uqala uhlelo lokudinga izihlobo zalabo abakhitshwe sebefile. Kumele Studio 7 eStilfontein kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
The Voice of America.
Izikolo zivuliwe lamhla kulabantwana abaningi abanganelisanga ukufunda ngoba abazali babo bebengakabhadali imali yezifundo eyama school fees. Ababalisi abakhulumele Studio 7 bathi lokhu akumangalisi ngoba babuyiselwa emakhaya sikhathi sonke kuvulwa izikole. Baphinde bathi kukhanya ababalisi abaningi bahambile ezikolo kulandela ukwethusela kwabanye babo ukuba kabasoze benelisa ukuya ezikolo lamhla ngenxa yeholo eliphansi. Iziphathamandla zikahulumende zithi baningi ababalisi labantwana abahambe ezikolo lamhla. Sixoxe ngodaba lolu lomnumzana Neva Nyahunzwe okunhlanganiso ye-Progressive Teachers Union of Zimbabwe.
Ngike ngabuza from ama executives from ama various districts like inkulume lo mbalisi owebhinga hayi inkulume lo munye wejocholo and kathesi sewange government secondary school ababalisi babuyile laba abahlala esikolo and then abantwana ukukhanya hayi turn up namhla kade I very 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 low like ama figures kade ngiwanikwa la ma teachers they were very low kwamanye ama schools like ijocholo kutwa kona abantwana befika kuphela ekuseni kutwa kona hambanini liyothatha ama school fees and then abaningi bangikona abazange abaphenduke bekuthola kulabantwana abangu 20 or less from each and every class. Same applies le binga. Ama form 1 they were supposed to have 2 classes but out of ama 2 classes wona lawo bekulama 18 girls kuphela kuma dormitories. Abaningi ababuyanga ukukhanya I problem kutwa kona ngama school fees.
Yes, izwile njalo ke uhulumende sithi ababalisi bayenelisa ukuthi bafundise bangasuka esikolo. Bayifundisa abantwana ngekhaya. Bakhona abakwenza konoko.
Abaningi kanye these days sebekuyenza kahle because imali ukanye igovernment okwakade savela nje abakhulumi ngama salary increments but abalisa abaningi vele bayahluleka ukuthi umezele abantwana babo esikolo. So the only way ukuthi kona lawo ba raise imali ukwenza ama extra lessons ezindlini. So abaningi vele bangazuza isikhathi sona leso abantwana abafuna ukwenza ama extra lessons. Abaningi vele sibenza ama extra lessons vele siyabaza abayenza ama extra lessons uyadlula sibili kulama bench bebenza ama studies awo endlini kambalisi.
Yes, ngathi kuyimalini ukuthi ufundise umntwana endaweni ezinjalo.
Ama individuals baya charge ama $10 per student ngenyanga. So uyabona labantwana maybe around 20 or 30 somewhere there we are depend la lama areas angu kona lapha endlala kona mina we find ukuthi umbalisi oyedwa angaba labantwana abafika pose 10 kumbe 15 up to a maximum of 20.
Lo ngumnumzana Neva Nyahunzwe omele iMatabeleland North kunhlanganiso yeProgressive Teachers Union of Zimbabwe obexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 esewange. IParliamente eMelika lamhla iqale ukuvivinya abantu abakhethwe ngumnumzana Donald Trump ukuba ngabaphathi ntambo bakahulumende wakhe phambilini kokuqala kwakhe umsebenzi ngomvulo. Okhethwe ukuba umkhokheli wezomvikela umnumzana Pete Hegseth nguye oqale ukumiswa phambi kwedale lesenethi abebandla eliphikisayo lama-Democrats bembuzisisa phezu kwembiko yokuthi wake wahlukuluza owesifazana ngokocansi njalo watholakala edakiwe emsebenzini. Ukulandule lokhu, ama-Democrats amthwalise nzima njalo phezu kwamazwi akhe awokuthi amabutho awesifazana kumelanga aye empini. Kodwa abebandla likamnumzana Trump lama-Republicans bamncomile besithi ungumholi olohlonzi omele apasiswe lidale le-Senate. Ukuhlolisiswa kwakhe kusaqhubeka. Abanye abakhethwe ngumnumzana Trump abazabuzisiswa lidale elifanayo bagoqela umnumzana Doug Collins okhethwe ukuba ngumholi wogatsha lwabalwa impi olwe-Veterans Affairs, lo mnumzana Marco Rubio yena oza kuba ngunobhala obona ngobudlelwano bemelika lamanye amazwe. Sixoxe lohlaziya ezombusazwe umnumzana Mthulisi Mathuthu ngalolu daba.
Okumele kuqale kubhekisiswe kahle ukuthi iSenate iphethwe ngobani. Sizabona nje ukuthi ama-Republican azibambelala lokhana singathi yisway. Kuyavela ukuthi bakhona sila abazimiseleyo ukuthi u-exec anqobe bayafunga abanye sibukuthi hayi we'll make sure sibukuthi uza crossa eli. So mbona sengathi kuzaba nzima kuzoba lokulo okuthile kodwa ekugcineni uzonqoba ngoba uTrump nangokwakhe ngeva ehlale iminyaka emine engekho ngaleso sikhathi ubengahlala ngaphansi ubesenza lokho esingathi uplotter ngesilungu ukuthi bezimelele lezo zinto ukuthi zizokwenzakala ngakho kuTrump lapha acathula khona kulunga abantu abangelandloni njengoba la engelandloni akusiyo into emhlupha yena ukuthi uHexet ngumuntu owaziwa ngokudakwa owaziwa ngokukhuluma amagama ababi ngabesifazane nje nangabanye abantu ngakho-ke mbona sengathi ubevele ekumelele ukuthi kuzaba khona abazafuna ukwala ngoba bazafuna ukumphikisa kodwa mbona ngani bazimisele kulokho mbona ngani hhayi uzaphumelela.
Uhulumende kaTrump umbona eminjani eqhuba njani nxa siqathanisa lalo oke waba khona eze ebe ngumongameli eminyakeni esanda kwedlula?
Ziningi izinto angaso zazenze njengalokhu abekwenze kuqalene ngoba uTrump nangokwakhe uthe ngene embusweni bengalokhana singathi yinovisi engani akazi ukuthi uhulumende usebenza kanjani. Labantu akade sebenza labo ekuqaleni bekungabantu abathole nje bekhona ku-establishment ye-America. Abanye bangikhona njengathi kuba khona kwenza ukuthi angaze enelisa ukuthi afuqele phambili izifiso zakhe ngendlela kathesi okwamanje ufundile izifundo njengoba ngengathi ekuqaleni uhaya labana abantu abangathi singama-loyalists abantu aziyo ukuthi bayamfuna ukuthi abe phakathi laye aziyo ukuthi bayamsekela laye abathembileyo. Sibona nje ngama-appointments akhe lalokhe ewaletha ekuqaleni ukuthi hayi ukhetha abantu aziyo ukuthi bayamsekela abangelakho ukuthi bangambhoda ngamuva benze okunye okuthile.
Lo umnumzana Mthulisi Mathuthu ohlaziya ezombusazwe ezimele ubexoxa lo ntungameli inkomo e-Studio 7 esebhilithane. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, umnumzana Raila Odinga wethekelela amazwe achiyeneyo kuzwekazi le-Africa goqela eleZimbabwe edinga usekelo lokuba umkhokheli we-African Union Commission. Lamuhla wethekelele eZimbabwe lapho axoxe ngodaba lolu lomongameli Emmerson Mnangagwa. Umnumzana Odinga isiphathamandla sebandla eliphikisayo eKenya. Abezindaba abeReuters babika ukuba kulomoya omkhulu lamuhla eCalifornia khonapha eMelika olakho ukwenza kuvuthe ngamandla umlilo osubulele abantu phose abangamachumi amabili njalo wabhidliza izakhiwo eziningi. ELeMozambique lithi kulungiselelwa ukugcotshwa kukamnumzana Daniel Chapo webandla leFrelimo kusasa okuthiwa wanqoba kukhetho olwaqhutshwa ngomfumfu nyakenye. Kuzaqhutshwa umkhosi lo ngesikhathi kusanda ukubulawa abantu abayisithupha abatshengisele izolo emgwaqweni bekhonona ngempumela yokhetho esolwa ngelibandla eliphikisayo ngowebandla eliphikisayo umnumzana Venancio Mondlane othi iFrelimo yaxelibezela. Inhlanganiso ye-Decide Electoral Platform ithi sokwabulawa abantu abedlula amakhulu amathathu selokhe kwethulwa impumela yokhetho lolu. Umnumzana Mondlane owabaleka kwele Mozambique wabuyela ekhaya ngeviki ephelileyo elokhe ekhonona ngempumela yokhetho. Mhlaka 5 kuyonale inyanga umanyano weSADC wazisa ukuthi uzathumela iqula elizaphathisa kunkulumo zokukhumisana umlotha eMozambique. Kodwa ingcwethi zithi ukuvumela ukugcotshwa kukamnumzana Chapo iqula leli lingakaqali inkulumo lezi kumnika amandla awedlula akamnumzana Mondlane kwezombusazwe. Kusenjalo umphathintambo wezomvikela eZimbabwe unkosikazi Opha Muchinguri Kashiri usefikile kwele Mozambique ukuyathakazelela ukugcotshwa kukamnumzana Chapo emele umongameli Emmerson Mnangagwa okukhefu. ukuhlaziya lolu daba. Uthabo Kancube we-Studio 7 uxoxa lengcwethi yezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya.
Inkinga yokuthi uyahambelana nemicabango lengqondo ebelisebenza kuthade ukuthi gabala sifiso sokulungisisa udlakela. Ukuthi bona sebezithembisile nje ukuthi kuza kuba le mpi ba labantu abaphikisayo bavele bathi bona basoze bayekele ukungabanqoda. Ngibona ngathi mina sokuphambanisekile lapho ngaye bahleli phansi labantu abaxabanayo baqala balungisa oqala kungakakhulunywa okokugcotshwa. Yikho ngibona ngathi udlakela
phambili. I-SADCI yayithe ithumele abantu ukuthi bayiphathise ukuthi kukhomisane umlotha. Kwakukhangelelwe ukuthi laba bantu babuye lempendulo mhlaka 15 okokusasa. Libona ngathi kuyini okwenzakele lapha njengoba bengakabonakali abakhokheli be-SADCI besiyazama ukuthi babambanise abantu. Sesizwa ukuthi i-panel of elders izakuya eMozambique ngemva kokuhlaliswa kukaChapo. Akusoze kuphazamise na ukukhulumisana nxa omunye esehlalisiwe.
Kuzaphambanisa kakhulu ngoba lapha bafuna ukwenza singathi khona i-template i-style yana abayisebenzisa eZimbabwe ukuthi umgabe waqala wagcotshwa basebebizela i-GNU. Yikho bafuna ukusebenzisa i-template yakhona ngoba kungasebenzi. Akusoze kuguqule ulaka kumbudlakele khona vele sokubhamanisekile lapha befunda ukuthi ngaye baqale bakhulumisana babantu bakhulumisana umlotha. Kodwa okwakhathesi ngibona ngathi ukuqala bagcobe uChapo ikwenzela ukuthi bamnike esingathi ngesikhiwa i-competitive advantage ukwenzela ukuthi abe ku-position of strength. Kodwa ungathemizezimbabwe eMozambique asoze kusebenzisa uZulu vele uhle wathinga kathesi.
UZulu engaba la mandla okumisa ukugcotshwa kukamnumzana Chapo na kusasa.
UZulu kathuzi abe la mandla ngoba hantshi bayibona bona bayesebesebenzisa imibhobho. UZulu kasuza aphumelele ukuthi ayevalela ukugcotshwa komongameli. Kodwa nje udlakela labe lokhu esenzakala ngoba ngibona ngathi ngilo uzakwenzekela ukuthi yena umondlanina uzawuthi lami sengigcotshwa ngapha ngabantu wami. Yikhobesebezathumizela amasusa khona. Ngibona ngathi kusasa emfowethi kuza kuba lokufa lokuphilizeka lokuchitheka kwegazi.
Lo mnumzana Rejoice Ngwenya olandela izombusazo enjalo ekhokhela inhlanganiso ye-Common Market for Liberal Solutions ubexoxa esecingweni lo Thabo Kancube we-Studio 7 eseHarare. Osakhulayo oleminyaka engamachumi amathathu yokuzalwa uchayelwa ihlombe ngabaningi ngenxa yekilinika owayisungula ngomnyaka ka-2018 eHarare eyokusiza abesilisa kwezempilakahle. Njalo uthi kuningi okungenziwa ngabasakhulayo ukuze labo bephathise ezigabeni zabo. Kubika uTobias Mudzingwa.
UBen Germain Ncube wasungula ikilinika yakhe ebizwa ngokuthi yi-Men's Health Clinic efuna ukunceda abesilisa. Ukhulume le Studio 7 ngohambo lolu.
Ngingaqali lo msebenzi engiyenzayo ngahamba esikolo uthi ngibe ligqwetha. However, ngithe sengiqedile esikolo inhliziyo yami yayifisa ukuthi ngibe ngincedisa abantu ngendlela ejeniyo. Lokho yikho okwalethayo ingqondo yokuvula isibhedlela samadoda.
Kodwa uNcube uthi kwakungalula ukuthi iphupho lakhe lokunceda abesilisa ngezempilakahle lifezeke.
Okokuqala bengingela lwazi olukwanileyo, bengingazwisisi sibili ukuthi ngizakuhambisa njani ukuthi siphuthe. Okwesibili, izimali lezinye izinto ezazifunakalayo bengingelazo.
Ikilinika kaNcube eseHarare inceda amadoda labafana endabeni zonke ezimayelana lempilakahle yabo egoqela eyemzimbeni leyengqondo. Uthi okuqakathekileyo ngekilinika le yikuthi akubandlululwa muntu, njalo abesilisa bayakhululeka ukukhuluma ngendubo zabo zonke kungela kuthonisiswa. Omunye osakhulayo ohlala eBeogravia eHarare ongathandanga ukuthi ibizo lakhe laziswe uthi wancedakala okwamagama eMen's Health Clinic.
In 2003, I discovered that I had STI, but in our general clinics, Mbema hospitals, wayakhona usesimeni engingangikuso, bayakuhleka kumbe bayakuthethisa, yikho ngingayanga khona.
Unkosikazi Mavela Simoyo yena ocubungula indaba zezigaba ezimele uthi inyathelo elathathwa nguNcube liyancomeka.
Balutshana abasakhulayo abacabangi ukwenza okwenziwa ngubhengi lokho. Ngokumemetheka kwezidakamizwa these days, it's heartwarming ukubona abanye ontanga beqinisela ukunceda uZulu.
UNcube uxwayise abanye abasakhulayo ukuthi bengayekeli ukugijimisa amaphupho abo.
Ungathola into oyithandayo uba le passion, and passion le iyakunceda ukuthi ubuloke uzame ukuya phambili. Njalo ke mawusitholile leyo nto oyithandayo, dinga abantu abangama ngawe. Ingaba yimuli yakho, and i-support ibuya ngendlela ezitshiyeneyo. Lezi zinto zinganceda kakhulu abasakhulayo.
Abesilisa abedlula inkulungwane sebancedakala eMen's Health Clinic, njalo kukhangelelwe ukuba inani lamadoda elidinga uncedo ikakhulu kwabasakhulayo lizaqansa ngenxa yomnotho welizwe ongamanga kuhle, okuyikho ingcwethi kwezempila kahle ezithi kubangela izifo ezichiyeneyo. UNcube wayekuhlelo lweMandela Washington Fellowship for Young African Leaders, njalo usekhethwe ukuba angene kuhlelo lweJuke Emerging Leaders Institute. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.
Inkampani elima njalo ihiqize ishukela eTriangle Limited lamhla imemezele ukuthi simisa umsebenzi izisebenzi zayo kusukela ngenyanga ezayo kusiya kweka August ngoba ingasatholi inzuzo. Embikweni ewethule lamhla inkampani le ithi selokhe uhulumende wasusa umthelo we-VAT yeshukela layo ayisenelisi ukuthi iwuthole kumpahla ezisebenzisayo ukwenza lelo ichukela. I-Triangle Limited, yona elugatsha lwenkampani ye-Tongia Toilet, ithi phezu kwalokho ichukela labo lincintisana lalelo elichiphileyo elingena elizweni lingabhatalelwanga i-VAT, okubangela ukuthi kube nzima ukuthengisa elabo. Inkampani le ithi zisebenzi lezi okungaqanjwanga inani lazo njalo ezise-Triangle le-Hippo Valley zizamiswa umsebenzi ngamahlandla amathathu, elakuqala ngenyanga ezayo ekaNhlolanja, elesibili ngoNkwenkwezi, elokugcina ngoNcwabakazi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele lomnumzana Ambrose Sibindi, umgcini sihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi e-ZCTU esigabeni sentshonalanga yelizwe.
Isihlala sithi ukuthi abantu asebesemsebenzini abachatshiweyo ngamakhampani okuthiwa informal employment eZimbabwe la sebengaphansi kwe-10%. Kubuhlungu kakhulu ngasesondaba ye-Triangle. Akucaci futhi ukuthi ba-retrentshwa, kukhulunyiswa nokwafikiswa nangaphi. Into yokuqala le efuna ukuthi siyidingisise. Njalo futhi ungananzela, nxa sikhuluma ngekhampani njenge-Triangle, uyabona futhi ukuthi lezi sebenzi ezinye zihlala khonapho ekhampanini. Izisebenzi ungathola zibe le minyaka eminingi zihlala ekhampanini. Kanti esinxa sebethe bamiswa umsebenzi, sibona uhlupho lokuthi baphuma bengakwazi bayaqonda. Zananzela abanye ngenxa yabalazinhle, abanye phosele miza abalayo, so baphuma besiya. But futhi kunazelayo ukuthi phela nxa kungavalanga babhada i-VAT leyo kwathiwa uhulumende wayimisayo ukuthi ingabhadalwa, besikhanele ukuthi lokho kube yindlela ekuncedisa amakhampani ukuthi ngaleyo ndlela babe nemali abangayisebenzisa ukuthi bancedise izisebenzi. Ngalesi sikhathi esiphila kiso impilo imzinzima kanje, akuvumi ukuthi abantu bebongalahlekelwa imisebenzi kalula. Kufanele masinya kungenele ingatsha zonke, amanyunyeni angenele, uhulumende angenele.
Ungathini ngekusasa yezisebenzi? Sesikhangela ukuthi kule mbiko yokuthi akhona njalo amanye amankampani angavala ngenxa yokuba lukhuni komnotho welizwe.
Okutshengisa ukuthi umnotho welizwe wethu awumanga kuhle, ususenza ukuthi amakhampani phose adonse nzima. Amakhampani la lo mkhuhlane omubi ukuthi nxa sebefike leso sigaba bona ngathi abantu abalula ukuthi bafuqele ethwele nezisebenzi ngokusihlupha khonoko. Uzabona abanye okunye bazaqhubeka bekwenza bebhada indleko zakhona, kodwa sebefuqela izisebenzi eceleni. And siyathi nxa bezifuqela eceleni bathi lezisebenzi yenga retrenchment package abakhuluma ngayo ayisiyo mali. Sikhuluma kanje unyaka uyaqalisa, izikolo ziyavulwa, abanye ngabaqalisa izikolo ezintsha, abanye ngabaqeda form 4 ngabantu abakhanya baya ema-university. So kuthi abantwana sokuletha le ngxabano nje okungasusani kufamily, ngoba ngxabo okulanjwa khona kuba nohlupho. So ke sibona ngathi okufanele kuqiniswe sibe nale ndaba ye-tripartite negotiating forum engenisa uhulumende, ibuye ingenise izisebenzi, ibuye ingenise abaqashi. njalo lohlobo esazilikhuma yilo ukuthi engxenye okunye okungathi kuyasiphazamisa ikhona ukuthi amakhampani athenga impahla ukuthi ayi-raw material bathenga ngemali yangaphandle emelika. Nxa sebethengisa njalo umthetho futhi ukuthi abathengise ngemali yalaphi esithina i-RTGS. Khona kona sibona ngathi ngokunye phose okwenza amakhampani agcine engxenye engathi anyamba inhliziyo egcine engasafuni ukuqhubeka. So engxenye kuhle ukuthi uhulumende yangenele labo nxa sebeyithengisa kube njengalokho. And okhona kunxa ukhipha izisebenzi ungezela abantu abadubekileyo, ungezela abotsotsi ezitaradeni, kuzabuya futhi kusibhode ngalo kusithwalise nzima. So kulezi kliwo ezinengezenza ngathi aziphatha abantu kuhle sezifuna ukusetsha abantu ngenxa yendlala.
Lo mnumzana Ambrose Sibindi, umgcini sihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi ezCTU esigabeni sangentshonalanga yelizwe, wabexoxa ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. Sokuyisikhathi sokuzwa imbono yenu lina balaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Sanibonani balaleli beStudio 7, sanibonani sebenze Studio 7. Bakithi siyakhala kwezinye indawo abantu bathi uhulumende president uyenza kuhlumela buyele ahlala iminyaka enjani njani, kodwa thina uhlupho lwethu njengabalimi asithi upresident usithwalise nzima ngoba akula muntu ongasebenza umnyaka uyephela engaphiwanga even i-5 rand. Kanti umuntu luyabe sidlani khonapho nxa esebenza. Sifaka amabele last year ingoloyi lakhathi sasikabhatalwa kusasizikolo ziyavula, abantwana ziyabathengela ngani amabhuku ngoba thina singabalimi sihlala emasimini. Ayikho enye into esiyenzayo, sithengisa imbuzi kokuphela every year ngoba since upresident nangakuwaqala ukungena esikhundleni akubhatalwa kwethu kunzima. Kungigabe sasingazake sidlale ikhisimusi singabhadalwanga badala. Sasithi sidlala ikhisimusi sasibhadalwa futhi ngemali ayingamanamba. Sasidlala ikhisimusi imali yethu silayo, kodwa khathesi sidlala ikhisimusi abantu bethu bengadlanga. Njalo abantu abaningi bagcina abantwana bazintandane, abantu bethu basiyela abantwana. Nxa umntanakhe lo ngingasami sesikolo kodwa nisithi ngingumlini ngiyabe ngileqiniso yini.
Banani balandeli beStudio 7, hayi thina siyaphila. Siyaphila mbona nje lapho Thabanga umphakade eplazini kapresident uMnangagwa ethi khona ufuna aqhubeke esembusweni. UThabanga uvele lo muntu yizani. Yizani uThabanga, abantu besiNdebeleni bayasiyangisa kakhulu ukuthi yibo abachitha izinto. I-CCC yayizwinile kuhle amasithi emaningi. UThabanga wangenela wachitha ngoba sediziwe. UThabanga kathesi usevuce wavuca i-CCC seyiqedile. Sekusemgcekeni ukuthi vele nangowezani. UThabanga ngowezani, ngowezani uThabanga lo. Kodwa ingqondo yakhe iyimbi ngoba abantu beZimbabwe bathwele nzima.
Uli kaStudio 7 njani? Sifisela umnyaka omutsha sonke. Hayi, ilizwe leZimbabwe kunzima bantu. Indaba yamanzi le mina vele ngokwizwa kwambili ngizizwela nje ulimi lwepolitics kuphela ikwenye into. Siyazi ukuthi nje ungabona iZimbabwe sukulokusuggesta ukuthi hayi lokhu kujwayelekileyo akumiwe kuqala uhlelo olutsha. Ukhona omunye osefuna ukudla khonaphana. Yabona indaba yokuthi i-council iyekele upha abantu amanzi sukufuna ukubuya abanye abantu abavela kwezindawo. Hayi, ngamazwi abuhlungu anzima. Abonisa umnyama kuphela phambili. Mhlawumbe uJoseph Chuma nabogawule yiyo kuphela abazayo abazoza bekhululekile bekholisa kule nto ekhulunywayo. Kodwa ngiyazi umphakathi uzawubuhlungu kakhulu. Ukhona vele usifuna ukuthi aze ngaphana angenise isihlobo sakhe ngoba ungenise abanye abantu abazabe bezokudla izimali kuphela. Singakhangela indawo egodini kobulawa kwathiwa khona hhayi namba abantu bazolungisa igodini yabulawa le ndawo kuze lamhlanje kukhulunywa ngayo. Isibhedlela sikankomo kakhulunywa ngakho, umgwaqo wenkaya kunini kwakhulunywa sokuthule kuthi zwi.
Labo-ke ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo. Ku-Live Talk lamhlali khumbule kuhlelo lwabasakhulayo olwe The Connection sixoxa vulwa kwezikolo luyalandela-ke lolu hlelo. Hayi-ke isikhathi asisavumi ukuba siqhubeke sisonke, silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Olivalelisayo yimi uSithandekile Mhla.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.